tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle, icala lengapha ningathi kwankona use devolver. So uma bedevolver bevuze beqhatshwa abantu bala, so these guys ba justify uma besore ukuthi kunindaba kuletha abantu bangaphandle.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namuhla ngemva kokutshengisela ehoteleni ye-Rainbow.
Sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe eParliamente, ngakho bambopha nje bemthupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election.
Amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla le-MDC awedale lePhalamende amabili abalisa umnumzana Settlement Chikwinya lo mnumzana Lloyd Mukapiko. Kuhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje sileqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka eCholocho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa kobulawayo namuhla abophe amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party alichumi lanye ngemva kokutshengisela ehoteleni ye-Rainbow esola ukuqhatshwa kwabantu abasuka phandle kwakobulawayo kuleli hotela. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party abalisa uThembisani Mfulungashi Mpofu, uRodney Ncube, uSthenyoni, uMarshall Sibanda, uElton Komo, uLusi Maphosa, uNkosinathi Ncube, uKillian Masuku, uMthabisi Thomas, uMqondisi Sibanda, loIphithule Malahleka batshengisele ngemva kwemini enkulu behlabelela bethwele amagwaliba bethi bacela ukuba abanini bewetela eRainbow Hotel ekobulawayo ikhathe abantu bedolobho leli, hathi abasuka eHarare ababekwa befike lamuhla kulabanye abasendleleni. Ngemva kwehola betshengisela, amapholisa ahlomileyo awe-support unit ahle aphuthuma ababopha aya labo ebulawayo Central Police Station, okulokhu kungacaci ukuba calabani abalidalileyo. Umabhalane we-ibhetshu likaZulu, inhlanganiso elwela amalungelo oluntu, uMnumzana Mbuso Fuzwayo usole kakhulu ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party, ethi ilungelo labo lokutshengisela elikusisekelo sombuso lephulwe nguhulumende.
Luncindezelo olubi esingalukhangelelanga ukuthi elizweni elikhululekileyo lapho ama-citizens okuzithe bonakalise lapho engakhululekanga bephinde bebotshwe. Mbona ngazathi u-Emerson konke ayekutsho ukuthi khona i-new dispensation, new order, i-order endala yona lena kaMgabe, ngoba kula mahluko. Amboni icala lokuthi uma abantu besithi kungaqhatshwa abantu bangaphandle, icala lengapha ningathi kwankona use-devolver. So uma bedevolver bevuze beqhatshwa abantu bala, so these guys ba justify uma besole ukuthi kunindaba kuletha abantu bangaphandle.
Umnumzana Big Boy Ndlovu uthi ukubotshwa kwamalunga emthwakazi Republic Party kumzwisa ubuhlungu.
Ngakathesi kulethwa abantu from Harare, kuthiwa abantu babethu basebenze ngapha, ngoba asingeke sibukele into ezinje zenzakala. Yikho lapho okuqalisela khona udlame, ngoba abantu babethu baya uyawuthola ngapha umsebenzi. Nxa kusenziwa i-tendering kuyimisebenzi yakobulawayo, ama-tenders ayenziwe kobulawayo, hayi khona ukuthi ama-tender kobulawayo ayenziwe Harare.
Osakhulayo wakobulawayo uBrighton Dube uthi ulusizi kuleli dolobho sekuqhatshwana ngokwazana.
Angisebenzi ngihlale enkulumani 12 yilo mama akabone emehlweni khonapho kukhangele mina uDavide wasuka wayakwenda kwindoda. So manje yonke imuli sikhangele mina khonapho ngiyadinga ukuthi ngidinga umsebenzi ngisebenze ngincedise endlini khonapho umzali engaboni ukuba yintanda nokubuhlungu ngoba ngiyadinga umsebenzi ngithi ngihambe emakhampanini kuqhatshana ngokwazana.
Ilunga leMthwakazi Republic Party uMnumzana Mxolisi Mhlanga usole kakhulu ukubotshwa kwabanye bakhe ethi uhulumende kahloniphi ilungelo loluntu.
Kubuhlungu nje khona ngiyabonisa ukuthi uhulumende lo akalandeli vele iconstitution ngoba iconstitution yanikeza abantu ilungelo lokubhikisha lokuhlola. Ngifuna ukuthi abantu bakithi bacabange nje bazwisise ukuthi nxa ka-importa i-labor kulabantu abakhona lapha koBulawayo abangasebenza umsebenzi we-tiling, umsebenzi we-painting, we-renovation, kusho ukuthi thina kasibonwa vele njengabantu ngama-second class citizen. Ikho ngitshoyo sizwa ubuhlungu kodwa kasozisime vele sizaba siqhubeka siya phambili until kuze kulunge.
Iziphathamandla ze-Rainbow Hotel azithandanga ukupha imibono yazo ngokutshengisela lokhu bethi intatheli zindaba aziyebuza abeMthwakazi Republic Party. Amalunga eMthwakazi Republic Party athe loba angaze abotshwe azaqhubeka etshengisela insolo yawo isenzo sokuqhatshwa kwabantu abasuka eHarare, ukanti koBulawayo akhona amankampani labasakhulayo abangasebenza leyo misebenzi eqhatshelwe abantu abasuka phandle kwedolobho. Ngimela iStudio 7 yiwoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo amapholisa aphinde abopha njalo amalunga ebandla leMDC edale lePhalamende amabili abalisa uMnumzana Settlement Chikwinya omela imbizo kanye loMnumzana Lloyd Mukapiko omela iRed Cliff. Ababili laba bake babotshwa njalo ngozibandlela besetheswa icala lokubangela udlakela kodwa babuya bakhululwa baxwayiswa inkantolo ukuthi bazinikele kabili emapholiseni ngeviki. Ngokunjalo iMDC ithi uChikwinya loMukapiko babotshwe ngesikhathi besemapholiseni. Akukazakali ukuthi betheswa cala bani. Ukubotshwa kwababili laba kuza ngesikhathi amanye amalunga ebandla leMDC ecatshile ngoba edingwa ngamapholisa. Kuza njalo ngesikhathi inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi zimkhuthaza ukuthi amise ukuhlukuluzwa kwabantu ngamasotsha lamabutho. Inhlanganiso lezi zithi njalo bonke abaphatheka ekubulaweni, ekutshayeni lekudlwengulweni kwabesifazana kumele bajeziswe. Sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa uDokotela Nkululeko Sibanda, yena uchothoze uhulumende ngokuqhubeka ehlukuluza amalunga eMDC.
Okubuhlungu ngale ndaba ngokuthi ekhwekhwe lapho umhlonitshwa uSettlement Mhlanga abotshwe khona akuzange kube khona ukuvama kokutshengisela, ngakho akulala sizathu sokuthi bangambophelani. Kodwa sithole ulwazi lokuthi izano ibifuna ukuthi ithathe isikhundla sakhe ePhalamende, ngakho bambopha nje bemhlupha kangaka bezama ukuthi bamfake ejele bese bemthathela isikhundla sakhe. Sebesenza ukuthi kube naleyo abayithi by-election, ngemva kwalokho besebesenza iqiniso ukuthi bayachila bantshontshe i-parliamentary seat eka-honorable president Skwenyalo Mnyoha.
Siyabona inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezivalisa iAmnesty International, iHuman Rights Watch kanye leOxfam International sezilobele uMongameli Mnangagwa incwadi zikhonona ngokwenzakalayo njalo zimcela ukubana amise ukuhlukuluzwa lokudlwengulwa kwabantu okwenzakalayo elizweni. Limbona elalela yini uMnangagwa?
Akusecekela ukuthi uPresident Mnangagwa kwanga kwa udaba lokuthula akalwazi ujwayele ubudlwangu ndlwangu lokubuthwa kwabantu njalo uPresident Mnangagwa uyamesaba uPresident Chamisa ngokokhetho kakhulu ukuthi uzazama ukuthi kusala kusiyafika isikhathi sokhetho zabelokhu ezama ukuthi belokhu ebopha abantu ebhethisela abantu ukuthi abantu bacine bevotela yena ngokwesaba nje kodwa lokhu akunakulalela okuzenziwa nguPresident uMnangagwa. Ngibona ngani sokusalele iSADC le-African Union lezinye iy'nhlanganiso zaphansi emhlabeni efana labo-United Nations ukuthi zisebenze ngendlela ephakeme kakhulu ziqinise ukulandelwa kwamalungelo abantu kwele Zimbabwe.
OSADC labo-AU selaphelelwa lithemba.
Abosadeki labo basese lo msebenzi abangawenza-ke lapho siyabona ukuthi alangeni amalutshwana alandelayo kuzakuba lo mgcinisihlalo omutsha we-SADC mhlawumbe uzathatha inyathela ngomunyawo olutsha ngodaba lolu alusebenze ngendlela ephakeme emqoka.
UDokotela Nkululeko Sifanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababalisi bathi inyathelo elizanywa ngokhulumende elokubabambela iholo phezu kokukhalala umsebenzi kalikho emthethweni. Bathi njalo lokhu akusoze kubenze babuyele emsebenzini. Ababalisi baqale ukukhalala umsebenzi ngomvulo ngemva kokuba uhulumende ehluleke ukubengezelela iholo. Kubika uGibson Bebe.
Umphathi ntambo ogada lwezisebenzi zikahulumende olwe-Public Service Commission, umnumzana Vincent Wungwe, wethule umbiko othi uhulumende akasoze abhadale iholo lamalanga umbalisi munye ngamunye angabuyanga ngawo emsebenzini. Abenhlanganiso ezimele ababalisi basole kakhulu lesi sinqumo besithi asikho emthethweni. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, umnumzana Takawafira Jowu, uthi inyathelo lokuthi ababalisi bekhalele umsebenzi lenziwe kulandela umthetho, ngakho akulambalisi omele abanjelwe iholo lakhe ngoba ekhalele umsebenzi.
It's null and void because you can only deduct money if the industrial action is illegal.
Yebo, lokho akusoze kusethu ngoba uhulumende ulakho ukucupha imali kuphela nxa ukhalala umsebenzi kungekho emthethweni. Kodwa-ke thina salandela wonke amanyathelo okuthi sikhalale umsebenzi, sabazisa njalo senza imihlangano lohulumende ngoba umthetho uthi kumele senze imihlangano emithathu nxa lingazwanananga izisebenzi ziyavunyezwa ukukhalala umsebenzi. Thina lokhu sikwenzile ngendlela esemthethweni.
UJowu uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kukhanya kule mihlangano eqhutshwa nguhulumende lezinye inhlanganiso ezithi zimele ababalisi.
The other issue is that we have a labor.
Olunye udaba olukhona ngolokuthi sile ngxabano lomqhatshi wethu. Ingxabano le ikhona phakathi kwethu le-Public Service Commission. Ngakho-ke akuqondanga ukuthi umqhatshi abe nguye njalo umantshi kulolu daba. Kumele balandele umthetho baye emathethwandaba. Lapho nxa ukukhalala umsebenzi wethu kungathwa akusekho emthethweni, bese bethola amandla okuthi sibuyele emsebenzini.
Udaba lolu solushiya ababalisi bekhathazekile bengazi ukuthi bathathe nyathelo bani nxa uhulumende zefuna ukubabambela iholo. Unkosikazi Sihle Nkomo ongomunye wababalisi abakhalala umsebenzi uthi akasakwazi ukuthi baqhubeke bekhalele umsebenzi na.
Njengababalisi sesiphakathi laphakathi thina sisakwazi ukuthi senze njani ngoba nxa uhulumende esithi nxa singahambi emsebenzini iyazikhiphela izimali ngaphi association enisithi singahambi emsebenzini manje asisakwazi ukuthi siyenze njani sesisesaba ukuthi singabe silokhu singahambi emsebenzini wakhona izimali zethu ziyakhitshwa zona zivele zizincane
kodwa abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi badaniswa ikwethuselwa okwenziwa amalunga abo ikakhulu emaphandleni lapho intsha ezombusazwe ibonakala isezikolo ihlukumeza ababalisi ukuthi babanikeza amabizo alabo abakhalele umsebenzi umqondisi weZimbabwe Teachers Association ZIMTA umnumzana Sifiso Ndlovu uthi ababalisi emaphandleni bephulelwa ilungelo labo lokukhankasela isikolo elingcono
esesihlane lakho okuvela kumalunga ethu asezabelweni ezihlukeneyo ukuthi sebehlangane lobunzima ukuthi izakhamuzi kugoqela kanye ke labo kansela lani kanye lababelwela inkululeko ababekhona ngaphambilini sebethe babethusela babatshengisela ukuthi labo abazakuthi bangazebeza emsebenzini bazakuza bazobadonsa ngamandla langodlame lokhu sokutshengisela ukuthi ezombangazwe sezilokhu zinyenyela kancane zingenela kulo umkankaso wokudinga imali ngalindlela ke sesibona ukuthi impilo zababalisi abaningi nasemaphandleni zingaba seziphethwe kakubi zibuye zichaphazwa ngabantu abangalani lezemfundo
uqhubeke ethi uhulumende usebenze umhlangano labameli bababalisi ntambama yanamhla ngehola lesikhombisa lapho ababalisi bazaveza imbono yabo ngodaba lolu lokhu kunxuswa nguhulumende kubonakale kwindlela yokuthi uhulumende engabe esethikaza kusinqumo sakhe sokudlela ababalisi iholo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe
Live Talk lamhlanje sikhangela inqabanqoza eqhubekayo elizweni egoqela ukutshabalala komnotho lokuhlukuluzwa kwabantu. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silifake kuhlelo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke namuhla elubhekise kwele Ethiopia emhlanganweni womanyano we-African Union. Lokhu sokudale inkulumo yokuthi vele umanyano lo uphathisa ngani nxa ungasoze ukhulume ngokubulawa kwabantu eZimbabwe ngamabutho. Kubika uChris Gande.
Umanyano weSADC uke wangenela kudaba lweZimbabwe ngomnyaka ka-2008 okwabangela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Kodwa kathesi umanyano lo kunye lowe African Union uzithulele ngodaba lweZimbabwe olukhanya luqhubekela phambili lusibalubi. Ophatheke kwezombusazwe umnumzana Abednego Bebe uthi inhlanganiso lezi kumele ziqale ziphiwe ubufakazi bokuthi impela ilizwe lilodubo andubana zingenele.
Ngesizathu esifana nayo ngibone ngani ke lezo nhlanganiso ukuthi ziacte kwafanele ukuthi kube nalokhuyana okupha khona lubizo ukuthi sesilohlupho lapha eZimbabwe sikhangelele ukuthi lisinike uncedo lethu. Njalo futhi inhlanganiso ezinjengalezo-ke azikwanisi ukuthi zikhulume zingazange zihlangane. Ngezinye indlela kutho ukuthi-ke kufanele kube nomuntu ozaba nokusola ozakhulumisana nalo ezonhlanganiso ukuthi-ke kulo hlupho olunje eZimbabwe abanike okuthiwa ngesilungu ngamafekthi.
Okhokhela umanyano weSADC ngumongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula uRamaphosa uthe akula nkinga eZimbabwe njalo izijezi zenotho ezafakela ilizwe kumele zisuswe. Sixoxe lengcwethi ecubungela ezombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Inkinga yeSADC babugandi ukuthi iphethwe nguCyril njengo-chairperson. Ama-sanctions lawo akuthiwa kawasuswe akasho ukuthi okokuqala nje afike kanjani. Ama-sanctions afika ngoba laba bantu bezanu babeshaya abantu, babethosha abantu, babebulala abantu. umhlaba wasusithi ikakhulu amazwe aseEurope neAmerica asingeke sisalivumele ukuthi lingene kwawethu amazwe uma ngabe ukuthi liphatha ngalesimo. Kodwa uSireli njengochairperson weSADC uya phesheya aye kuthi awasuswe lama-sanctions.
Ezinye ingcwethi kwezombusazwe zithi umanyano weSADC ukhanya ungamukeli amabandla asacathulayo lanxa ayabe elosekelo lukaZulu olukhulu. Ngesizwe imbono kaNkomo ngalolu daba.
Kuke kwaba khona into eke yahlongozwa la kwiSADC kakhulukazi ngoba bekhala ngayo ukuthi amaphathi akhiweyo amaphathi amatsha ngamaphathi ayizakhiwo zaseEurope ayizakhiwo zala mazwe esingathi phecelezi ama-former colonialists alawa mazwe. So bakha into eyimbumba ukuthi kumele bencedisane ukuzidefenda ngoba nanku amazwe la ayebakolonizile asefuna ukuza esebenzisa abantu ngaphakathi emazweni abo. Kodwa okungelona iqiniso leli ngoba abantu into okubenze basukuma yikuthi izinto kazihambi awekho amathuba emsebenzi. I-Afrika yi-continent ekhungethwe kakhulu yintsha. Intsha kayisebenza awekho amathuba omsebenzi. Imnotho imile ndawonye, inkohlakalo, i-corruption ikhule ngendlela eyisimanga. Okuyikho kwenza ukuthi abantu abanezimali bexwaye ukuzofaka imali zabo emazweni amaningi ase-Afrika.
Ukubulawa lokudlwengulwa kwabesifazane ngamasotsha lokunye ukwephulwa kwelungelo loluntu eZimbabwe kukhanya kungananzwa yinhlanganiso ye-SADC leye-AU. Sibuze omela isigaba seBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ukuthi udaba lweZimbabwe aluqakathekiswa yini zinhlanganiso lezi.
Ngokubona kwami ayisikho ukuthi lolu daba kayisilo daba olumqoka kuSADC la ku-African Union. Ngokubona kwami bakubona labo ukuthi khona lokho okwenzakalayo kumqoka. Kodwa ngokubona kwami mbona ngani kungaba yizinto ezimbili kumbe ezintathu eziyizo ezingasiqondisa ukuthi kanti kungani iSADC le-AU ziresponda ngalindlela ku-problem yethu yaseZimbabwe. Okokuqala, I think siyakwazi ukuthi kujwayelekile ukuthi iSADC le-AU bajwayele ukuthi babe ngabantu labana abangafuni ukuzwakala bekhulumela phezulu besolana. Angiyakholwa isizathu ukuthi ubuningi babo labo emazweni abo ungani independence le-democracy yakhona ekhona ungani kayikho kuhle.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe ngesikhathi uMnangagwa esemhlanganweni we-African Union ngumnumzana Kembo Mohadi. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, igama lami nguChris Gande.
Uhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elibunjwa ngabasakhulayo abazibiza ngokuthi ezikabonke abadabuka etsholotsho njalo abahlabela umdumo werumba. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Aleluya! Jabulele kamenda kongo.
Ichibilika ngumdumo osuculwa ngabahlabeleli abaningi kakhulu esigabeni sePlumtree Tshololo. Namhla siphansi khona le kwele Tshololo.
Sanibonani vingileli kubo bonke abalaleli. Igama lami nguBlessing Luphahla ozalwa endaweni yakho bonke endaweni okuthiwa kuSiphepha. Mina ngicelela iqembu okuthiwa yeza kubo bonke Parental Bliss elile album yesihloko esithi Axolisa featuring uThandiwe Dadewethu elirekhodwe ngonyaka odlule ngo-2018. I-album yalo yakuqala esifishare khona umxolisi Mr. Bones. Bulawayo,
Iqembu leli alasikhathi eside labunjwa.
Iqembu lisungulwe ngo-2016 kodwa ngobunzima bezinye izimo nabathi sihlangana nazo laze layizoyenelisa ukurekhoda ngo-2018 ngoJuni. Ikho lapho i-albhamu ephume khona kuba sasesikwazi ukusebenza. Amashow wonke siwayenzela eJohannesburg ngokuhlukana kwezindawo nje lapho ezinye indawo esabe sibizwe khona. Kwezinye indawo sabe sisenza ama-road shows, ama-promotions endaweni ezifana nakuma-parking nje kukho lapho esitholakala khona lasendaweni ezinja kubo-hip hop theater iwama-live show esiwadlala khona.
Oza Friday mlaleli sichibilika lesigabonke kuhle phela ukuthi lisacadula kunjenje litholeke abangachazana lani emsebenzini wenu ke lo mfana kaluphasa.
Abefuna ukusithola siyatholakala eJohannesburg endaweni esithi eCosmos City. Kakhulu kakhulu nje bangasixhumana lathi kuye naleyi namba engibizileyo lapha phezulu. So yikho esingathi sitholakala khona kodwa kakhulu abafuna ukuncedisa iqembu singatholakala nje sincedisaneni.
Lonake leli dlakathe bangalithola ngapi? Kukanti abantu bangalifuna ukulibona balibona ngapi?
Ingoma zethu zitholakala khona lapha kithi. I-album lethu leli lama ama-album awu-7 kusho ukuthi amabili yikho lapho esafeaturisha khona umqondisi Mr. Bones then amanye la the rest ayi-5 achulwa yeza kobonke.
Chai katulo tundutuli kuze kutabuke phela le program laleli lezike phela ngezika bonke hilo iqembu besilalo kuhlelo hoza hoza Friday libe lempela sonto elithukela ikamla ngeza chisa spanda asithibulikeni sibonane kwelizayo.
Waza Friday ngezika bonke lezo behamba ke letha elidala uEzra Jesus Panda singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party alichumi lanye abuchiwe kobulawayo namhla ngemva kokutshengisela eRainbow Hotel. Amapolisa aphinde abopha amalunga MDC amabili edalela ePhalamende umnumzana Settlement Chikwinya lomnumzana Lloyd Mukapiko. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamile inkomo matukanduna vafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.